Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga ku Evans Zininga osiphathele indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 16 Nhlangula 2023 ngugaino kumede Saidi endabeni zethu namhlanje.
Previous week babenchayile bandimazi, so when we figure ukuthi banchayile last week kusini adiba niyathalaza ngifika omunye sembiza anodika ngami na ndiselande sempunja sefuna ugadi. Kusithi hawe yangapha ubonde into esenza ke sinyaphapha manje thola vele wena ishethe yakhe siyirate ugcwele ikhaza.
Umfundi weHamilton High School obulawayo umiswa phambi komthethwandaba kamanje esetheswa icala lokugwaza ebulala umfundi weFounders High School uWayne Ndlovu.
Ilizwe lakhiwa libuswe ngabanikazi balo.
Umongameli yamasanangagwa ukhuthaze intatheli izindaba ukuthi ziziphathe kuhle, zilobe ngendlela ekhuthaza ukuthula elizweni. Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission isize yavuma ukuthi abanye babantu abazinkulungwane phose ezine 3988 abeleminyaka edlula ikhulu 100 abakuluhlu lwe-voters roll kungenzeka ukuthi kudala bachona. Zonke lezi indaba lezinye ziyalandela. Umfundi weHamilton High School kobulawayo leminyaka elithumi lasithupha umiswe phambi komthethwandaba kamantshi owebulawayo Tredgold Magistrates Court esetheswa icala lokugwaza ebulala umfundi weFounders High School uWayne Ndlovu obesenza izifundo zika Form 4. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umfundi lo obikwa egwaze wabulala uWayne Ndlovu ongaqanjwa ngebizo ngoba umthetho usithi usasemncane umiswe phambi kwedale likamantshi unkosikazi nomagugu Maphosa izolo etshelwa icala abhekane lalo. Umfundi lo kaphiwanga ithuba lokuvuma kumbe ukwala icala abhekane lalo. Umantshi Maphosa utshele igqwetha likambulali umnumzana Prince Butche Dube ukuba njengomthetho engabhalela edale le-High Court ecela ukuthi ahlawule isibambiso se-bail ukuze athonisiswe esuka ngekhaya. Imuli kaWayne izihlobo labangane bathi bakhathazekile ngokubhubha kwakhe. Istudio 7 nenelise ukukhuluma lonina kamuyi unkosikazi noMetha Ndlovu.
Kanya ngani abantwana bonke hade we affected ngapha. Abantwana babuya khona apha eFounders bekhala bakuzwisisi. The teacher asengakufundiseki, akafundiseki, abantwana bakhona baye bekhala throughout. Kubakhubile abantwana. I'm in pain. Kubuhlungu as a mother, and what's painful is indlela afe ngayo. It was painful. You went through a lot. It was pain for a long time.
U-Arnold Nyoni obefunda loWayne onguye njalo obezama ukumlamulela ekuhlukuluzweni ngosakhulayo ocine emgwaza uchasisa okubehleleyo.
Previous week babenchayile bandimazi, so when we figure ukuthi banchayile last week kusini adiba niyathalaza ngifika omunye sembiza anodika ngami na ndiselande sempunja sefuna ugadi. Kusithi hawe yangapha ubonde into esenza ke sinyaphapha manje thola vele wena ishethe yakhe siyirate ugcwele ikhaza.
Isikhulumi sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro uthi ulusizi ngengozi ehlele ezinye zezikolo zabo.
Making sure that it is carrying out daily guidance and counseling, routine sessions in all our schools, reminding them that this gang-related violence, which is very prevalent in Bulawayo Metropolitan Province, more prevalent there than it is in other provinces.
Isikhulumi samapholisa kobulawayo Assistant Inspector Nomalanga Msebele uthi sebenanzelele ukuthi udubo lodlakela lokuhlukuluzana kwabantwana besikolo lokhuluqhela kunje babheke ngelihlo lokhozi ezikolweni lapho loludlakela olubhahe khona kakhulu ezigoqela iHamilton High School, iGifford, iMilton, iMsitheli lezinye.
As police, we are concerned over violence involving school children and carrying of dangerous weapons by school children. It is not expected that learners should go around carrying weapons like screwdrivers, knives and catapults, among other sharp objects. Some of the schools where gang violence is recorded include Milton High, Gifford High, Hamilton, Flinders, Msitheli, to mention but a few.
Umuyo uyabekwa kusasa ngolwesihlanu kobulawayo njalo abantu babuthene esililweni elokitshini lemganwini kunumber 2345. Ngimele umsakazi weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngameli Emerson Nangagwa ukhuthaze intatheli izindaba ukuthi ziziphathe kuhle, zilobe ngendlela ekhuthaza ukuthula elizweni, njalo zimanyanise abantu beZimbabwe ikakhulu ngalesi sikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho oluzayo. Zingaze zathengisa ubuzibulo bazo ngenhlamvu ezimbalwa zesiliva. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekuculwa ingoma ezidumisa umdali ngesikhathi uZulu ethe gwaqa emangcwabeni eNational Heroes Acre ngesikhathi kubekwa uDr. Christopher Mshowe, yena ochazwe njengomuntu owayephathekile kakhulu kwezokholo lwakhe lwesiKristu ezinikelela kumisebenzi yakhe ukusebenzela isizwe. UMongameli Mnangagwa uhle wathatha leli thuba lokukhuthaza ukuthula elizweni.
Ilizwe lakhiwa libuswe ngabanikazi balo.
Ephendula inkulumo kaMnangagwa, omunye wabalwela umbuso kaZulu eyintatheli izindaba njalo uCharles Nyoni upha umbono wakhe.
Kuyadanisa sibili ukuthi ubezama ukuthini ekhuluma ngendaba ezabasebenzela imedia, ama-journalist, ukuthi bengathengisi ilizwe labo ngokuthanda imali. Kodwa nxa ama-journalist ekhalakhala efuna i-protection emsebenzini wabo, sibabona bechaywa ngamapolisa, sibabone bebotshwa bebotshelwa ukusebenza kwabo. Njalo simboneni uMongameli uMnangagwa kanye lohulumende yakhe ebhizi ukuncindezela ama-journalist ukuthi engayenzi umsebenzi wabo.
Isimanga uNyoni uthi umane azithulele uMnangagwa lapho zihlukunyezwa ngabezomvikela intatheli izindaba.
So kuyamangalisa ukuthi hawu ufuna ukuthi sisebenze kanjani, njalo ufuna siyenze umsebenzi wethu kahle njani, siuhambise kahle kanjani nxa yena ne-government yakhe bebhizi ukusincindezela njalo nokubandezela ama-journalist kanye nokubachaya nokubabopha. Kuyinto esiyazi ejayelekileyo ukuthi sibe baningi ama-journalist abotshwayo etshelwa ukuthi i-identification yakho ayisebenzi kithi emapholiseni, ngoba vele siyakwazi ukuthi amapholisa kahulumende kayirespekthi umthetho ovikela ama-journalist.
Bekudunyiswa uNkulunkulu ngesikhathi ebekwa uMshowe endaweni yakhe yokuphumula. Abakhulume bemele abemuli yakomshowe, amadodakazi kamuyi uPrincess Lothanyaradzwa bamchaze njengomuntu owayesesaba uNkulunkulu elithanda ilizwe lakhe. Indodakazi yakhe yakuqala uPrincess ulandisa kabanzi ngalokho.
Those who know my dad know he had one life principle and philosophy he taught everyone, and it was every morning look at yourself in the mirror and ask yourself, why am I here?
Uphiwe inhlonipho yokukhaliselwa imbhobho kathathu uDr. Mshowe, yena owake waba ngumphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko. Uchiye imuli egoqela unkosikazi Penelope Batsirai Mshowe labantwana abayisificaminwembili labazukulu abayisithupha. Ubhubhe ngomvulo mhlaka 13 Nhlolanja eseleminyaka engamachumi phose ayisikhombisa 69 yokuzalwa ngemva kokugula okwesikhathi eside. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission isize yavuma ukuthi abanye babantu abazinkulungwane phose ezine 3988 abaleminyaka edlula ikhulu 100 abakuluhlu lwabalelungelo lokuvota kukhetho oluzayo kungenzeka ukuthi kudala abatshona. Isikhulumeli seZEC umnumzana Jasper Mangwana ukuvumile lokhu ngemva kokuthwaliswa nzima ngabantu enkundleni yeTwitter besithi ikomishini yakhe izama ukuqilibezela kukhetho ngokwethula inani lamakhehla lezalukazi ezingekhoyo. UMangwana uthe omunye walaba bantu leminyaka elikhulu elamachumi phose amabili 118. Sixoxele ngcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube yena othi iZEC igila imikhuba.
Ukuthi kube labantu abanengi kangaka abaleminyaka edlula ikhulu, lapha sikhuluma ngabantu abedlula i-3,000 inkulungwane ezintathu okuthiwa baku-voters roll, kuveza kahle kamhlophe ukuthi i-voters roll ile idinga ukuhlanjululwa, idinga ukuklinwa, igeziswe, kususwe izinto ezinjengazo nalezo. Alikho nje ilizwe elingangeZimbabwe elile mpilo enzima kangaka elingaba labantu abadala abaleminyaka edlula ikhulu abalokhu bekhona abanengi kangaka. Akukho nje lokho, yebo kambe ababili abathathu bangaba khona baleleyo mnyaka, kodwa ukuthi baze bedlule inkulungwane ezintathu hayi kakukho nje. Kuveza kahle kamhlophe ukuthi voters roll kayimanga kahle ingeyinye indlela ezisetshenziswa ukuthi ukhetho lungahambi ngendlela efaneleyo.
Kukhona yini okungenziwa Ncube lapha mhlawumbe izinhlanganiso ezizimeleyo ukuze kuphume iqiniso njengoba abantu abanengi besola kanje?
Yona ngokwayo iZeki lomlando ukuthi nxa ngabe abantu beZimbabwe kuhlanganisela kunye nenhlanganiso ezizimeleyo belensolo ngalokho okubhalwe kuvoters roll isukume iveze ubufakazi obokuthi labo bantu basesekhona batholakala kuyiphi indawo njalo, ngoba ayikho nje into yokuthi kuthiwe abantu abanengangaka bangabe saphila beleminyaka edlula ikhulu. Yona iZeki ngokwayo hayi inhlanganiso ezizimeleyo hayi abanye abantu, yona ngokwayo ilo mlando omkhulu ukuthi isukume iveze khona lokho ithi nampa abantu esikhuluma ngabo bakhona. Ngokuba nxa kusiya lezi ezinye izinhlanganiso usuka kuthiwe khona ikwethusela abantu, ikwesabisa abantu, kanti ke akakho le njongo yokwenza kanjalo. Yona iZEC ayikulungise khona lokho ngoba insolo zinkulu njalo layo ufanele ukwamukele ukuthi insolo zizaba zinkulu kakhulu ngokuya kwesikhathi, ikakhulu njengoba siyokhethweni, ngoba kayithembakali nje lento abakhuluma ngayo nxa uyikhangela nje.
UMangwana Ncube wethu leyisithupha somunye owazalwa ngo-1905 ayisibo bufakazi obaneleyo yini lo?
Isithupha kasitsho ukuthi umuntu uyaphila. Isithupha singaba laso engisithethe ngo-1980 ngashona ngo-1982, siyabe silokhu esikhona, ungacabanga ukuthi lokhu engisaphila. Ngakho ke ubufakazi lo abathi ubufakazi yinto njengekhoyo. Ubufakazi ngumuntu abonakale khona kuthiwe nangu usibanibani, nangu ugogo, nangu ukhulu oleminyaka engu-120 kanjalo nje. Kuligugu ukuthi sibe laba abantu abadala kangako lokhu besaphila empilweni yethu. Ngakho ke njengesizwe sifuna ukuselebrate labo, kabavezwe sibabone, sithokoze kunye labo noma bengaphi. Kodwa nxa bengavezwa kukhulunywa nje kuphela ngokuthi bakhona, insolo zokuthi kuzasetshenziswa lokho okubhaliweyo ukuthi ku-re-election zizaqhubeka zikhula kakhulu.
Umnumzana Efi Dlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lontungamili Nkomo we-Studio 7. Kusenjalo isikhulumeli seZEC umnumzana Jasper Mangwana ukuvumile njalo ukuthi ngempela uZulu weVictoria Falls uhamba umango omude ofika kumakhilomitha alikhulu 100 kilometers ukuyabhalisela ukuvota eWange ngoba iZEC ayilamahofisi eFolosi. Lokhu kulandela ukhalakhala kwabantu beVictoria Falls kudaba olwethulwe yilumsakazo ekuseni namhla. Umnumzana Mangwana utshele iStudio 7 ukuthi ziningi indawo ezilodubo olufanayo ezigoqela iChikombezi eChiredzi lapho athi abantu bahamba umango odlula amakhilomitha alikhulu lamachumi amahlanu 150 kilometers ukuyabhalisa emahofisini ekomishini yakhe, kodwa uthi bazathatha amanyathelo okulungisisa lolu daba.
Isozo tonzisa ruchinje kuti Zimbabwe Electoral Commission ma office ayo anobetsera kunyoresa vanhu muZimbabwe anokwana kutaiwa 73 kurava 63
izek ila ma office okubhalisa abantu angu 73 angu 63 ama district offices kuti alichumi ngama provincial offices iwange district eyo etinta e Victoria Falls ama office etu okubhalisa abantu ase 1 Kodwa ikomishini yetu izasebenzisa ezinye indlela ukwenzela ukuthi kube lula ebantwini ukuthi babhalise udubo nje imali kodwa sizathatha amanyathelo okuthi abantu bathole usizo njengoba sisiya kukhetho
sishangetisha maprogram ekuthi zibo zakada sedzidzo sesotasanisarudzo vanhu vagone kubetserwa
kumnumzana Jasper Mangwana isikhulumeli Commission yabona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ubexoxa le studio 7 eHarare.
Nesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Nesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
EleZimbabwe likhangelane lesikwelede samadola esesikumabhiliyoni alitshumi lane awemelika $14 billion kuyana leyo mali amabhiliyoni ayisithupha $6 billion imali elisemuva ngayo ukuyibuyisela. Lokhu sokubangele ukubana amabhanga amakhulu aboleka amazwe imali agoqela ele World Bank, IMF lamanye amise ukuboleka eleZimbabwe. Athi kawasoze aboleke eleZimbabwe imali lize litshengisele ukubana liyazama ukubhadala elayibolekwayo. Mhlaka 23 kuNhlolanja, umphathintambo wezomnotho welizwe umnumzana Mthuli Ncube uzahlangana lenhlanganiso lezi ngenjongo yokuxoxisana ngalesi sikwelede. Sixoxe lo mnumzana Joseph Chuma olilunga le-Central Committee yebandla elibusayo, lo mnumzana Dan Moyo yena ongumgcini sihlalo webandla le-MDCT kwele Melika ngalolu daba. UChuma usungula lingxoxo.
Udaba lolu lwezikweledi ezikhulunywa ngeZimbabwe ukuthi isilesile ukubhadala asodaba omele lumangalise nxa ungumuntu olandelela indaba zomkonomi amazwe wonke jikelele kugoqela konaphi i-America, o-Britain, Germany, China wonke banezikweledi ezinkulu futhi ezisabisayo ukudlula ezethu eZimbabwe la. Thina lapha udaba olusihlupha kakhulu yikuthi kona kasila lokho esikuthi ku-financial world i-balance of payment we lapho esithola khona imali from ama-monetary fund givers yabo IMF, World Bank and stuff like that. Ukanti ke amanye amazwi lawo at least bona bayathola izimali eziyana ezibuya ngama interest rates amancane kakhulu. Sikhuluma kanje so i-USA i-debt yayo is over $31.4 trillion abayikweledayo abayi-owayo their debt for that kind of amount of money. I-China yona worse iku-51.9 trillion i-debt yayo and ukhangele elizweni elinjenge-UK ngale i-deficit yabo kuphela just the last month kuphela was over $177 billion isikweletu abasithetheyo ukuthi kona into zabo zihambe eSouth Africa ngale ngikhangele futhi lakho they've got a debt of over $234.5 billion for just 1 month ngenxa yokuthi khona ohulumende abaningi kakhulu babe sebe-importa izinto sezidlula imali kumbe sithi i-revenue ecollectwayo kumbe through tax or whatever okumele ukubhalansa lot right imali ikholethwe nguhulumende ngengaka kodwa uhulumende nasesiphende imali engaka ohulumende bethu bakholet bathathe imali ezingakwaniyo indleko ababefuna ukusebenzisa ngazo yikho okubangelani i-debt leyo then thina lapha eZimbabwe bese sishaya ngakhona kwabantu bona over and above konke khona kuyikukhulumayo thina si-under sanctions already asiphiwa i-debt relief kasiphiwa izimali lezo ngabo-IMF labo World Bank stuff like that so kuhle kube wesi kithi kodwa kunjalo kuwesi we are still trying ikhuluma so I think in a few weeks time i-World Bank labo-IMF labo Africa Development Bank babe lapha kuzokhulunywa ngendaba lena le debt reduction o finance minister babe behlezi phansi labo lapho kukhulunywa iZimbabwe ikhiphe 780 something million towards ama-debt ona lawo esiwathi ngama parallel clubs lawo ikhonapho esiwakhona i-6 billion le elikhuluma ngayo
kubamba umlomo khonapho holiday imali zonke zona ezikhulumayo sezile over 20 years zingabuyiselwa futhi ngoba amanye amazwe alezikwelede ukuthi kuqondile yini khonoko singazi moyo wena umbono wakho wena uthini
yeah ngiyabonga mina ngithanda ukuthi ngithi kugolide mfowethu siyakuzwa ukukhulumayo ngezikwelede zamanye amazwe that's how the world runs umhlaba vele usebenza kanjalo but okuqakathekileyo yukuthi ma ulesikwelede uyasimaintaina that means ukuthi uyabhadala i-principal le-interest ithukathi isikwelede sakho ukwenzela ukuthi isikwelede sakho sehle and i-credit yakho ihlale ilokhu i-good ukuthi wenzeni ukwazi ukuthi ukwelede ezinye izimali i-problem esiyibonayo ngeZimbabwe yukuthi yes iyakwelede izimali lezi njengoba umagumede esho ukuthi sekulama decades more than 2 decades sesikhuluma bo-20 years imali lezi zakweletwa ayizange ize imaintaine izikwelede lezi Zimbabwe meaning ukuthi ayizange ibhadale isikwelede sayo phansi ibhadale i-principal le-interest and therefore kwalida ukuthi amakhampani la akweledisa izimali abo-IMF labo-Brentwood labona labo-periclub bagcine sebenzisithi cha singeke phela siphonge ukuthi silokhu siboleke umuntu izimali ezingabhadalwayo at least umuntu kumele abhadale i-principal le-interest yesikwelede iZimbabwe ayikwenzi konke khona lokhu and masikhangelisisa ayisikho ukuthi imali ayikho imali ikhona but i-corruption ekhona eZimbabwe izimali zidliwa phezulu le sabona even ngesikhathi umgaba esasekhona kuthiwa ama-diamonds 15 billion ama-diamonds have gone missing and this is just the tip of the iceberg ngoba iZimbabwe lama-minerals amaningi kulabo-golide kulabo-platinum zonke izinto lezi akula clarity akula transparency ukuthi izimali eziphuma lapho ziya kuphi sizokuthiwa emarange ngale kuma-diamond ama-china kuya lentike zabo bafike babuta bahuquluze ama-diamond baphume bahambe akula control so i-balance of payments le ukhuluma ngayo Mr. Golide yenzakala ma ukuthi kule accountability from i-government okubonakala khona ukuthi izimali ezingenayo lezimali eziphumayo zinganani yiziphi i-corruption ekhona kuzanu p f ngiyiyo yenza ukuthi lezi kwelede zihluleke ukubhadala njalo futhi yiyo yenza ukuthi la ama-companies awo-i m f wonke labo nabo-world bank labo-african development bank bahluleke ukuthi isikwelede lesi basi-write off or even ukuthi bancede ngezinye izikwelede eziyabe zifunwa eZimbabwe
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla le-MDCT kwele Melika obexoxa endawonye lomnumzana Joseph Chuma ilunga le-Central Committee yebandla le-ZANU-PF. Abesifazane abasuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa abangela maphepha okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni bathi sebekhalaze kusigodlo seZimbabwe ePretoria ukuba labo baphathiswe ukubuyiselwa ekhaya. Lanxa kunjalo abanye batshele iStudio 7 ukuthi abafuni ukuphindela eZimbabwe ngoba ilukhuni. Kodwa unkosikazi noma Thamsanqa Ndlovu okhokhela iqembu labesifazana abafuna ukubuyela eZimbabwe enkundleni yeWhatsApp utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi sebethwele amagabha avuzayo kwele South Africa.
Thina njengabomama esesibona ukuhlukumezeka kwabomama ababuya eGoli bengenayo leyo ZEP umuntu wonke olana sibona kulilungelo lakho ukuthi abuyiselwe emakhaya ngoba asikho isilwane esilenyawo esihambayo esathi sisenkingeni silengane kumbe silomuzi kumbe sinakekela abantwana sihlule ukuphakama sahamba sayophalalela imuli So thina njengabantu sihambile lathi njengezilwane zonke sayuphalalela izimuli zethu kodwa nxa lapho esikhona sokungasafunakali muntu akusiphutha lethu lokuthi sabuya singenama ZEP ZEP yaphuma sezimpi abantu zemvelo sebegcwele eSouth Africa So laba babuyele emuva nalabo abangenawo asicala labo. Akusicala labo ngisho. Yikho esikulwisayo khonokho ukuthi bangalokothi bathi babachiye emuva. Asifuni akuhambi wonke umuntu ngoba kulilungelo lakhe lokuthi abuyiselwe ekhaya.
Lo nkosikazi Noma Thamsanqa Ndlovu obekhuluma ecingweni le Studio 7 ese South Africa siphinde saxoxa lo mnumzana Vusi Moses Banda umqondisi wenhlanganiso yo Africa Diaspora Forum njalo eyingcwethi ecubungula ezemithetho.
Uhulumeni weZimbabwe unomlando ukuthi izizalwane zakhe ezitholakala kuphi nakuphi kungakhathali ukuthi zingamaphepha kumbe kazinawo aqiniseke ukuthi ziyasizakala ukuthi ziphindele ezweni laseZimbabwe. Kungakhathalekile ukuthi isimo esibhekane nazo yisiphi. Ngakho kubalulekile ukuthi sibone ukuthi laba bantu noma bengenawo amaphepha kodwa ngoba izizalwane zeZimbabwe zingumlando kahulumeni weZimbabwe kufanele ukuthi uhulumeni abasize nangayiphi indlela.
Sesikhangela uhlelo lona lolu osolusiya kumlindi yacina. Kukhona yini lapho ngathi kwephulwa khona umthetho kumbe hayi buqhubeka kuhle sibili uhulumende weSouth Africa ulelungelo lokwenza lokho.
Uhulumeni wakho leSouth Africa unelungelo lokwenza yini noba yini esemthethweni angafanele ukuthi ayenze kodwa kuyisigigaba sabantwana baseZimbabwe sibhekane nokuthi uhulumeni weSouth Africa akwazi ukuthi unelungelo ngoba nakho kuphela kunamalungelo asatholwa ngabantu beZimbabwe ngenxa yokuhlala kuleli lizwe okweminyaka eminingi kangaka kanti abanye bebeyiziphephele. Kungakho sisithi uhulumeni empeleni kusho ukuthi akayenzi kahle ngoba usekhohliwe ukuthi kunamalungelo eziphepheli aseyahlukumezeka uma yena sebuyisela bonke abantu engakaze abheke ukuthi laba bantu bebeyiziphepheli kumbe ngabantu abangabuyiselwa kwelaseZimbabwe kanti njalo siyazi ukuthi ubuhlale basezweni umuntu uyabuthola ngemva kweminyaka emihlanu. Ngakho sisithi lokho okwenziwa nguhulumeni waseSouth Africa sikubone ukuthi kusemthethweni ngenxa yalezo zizathu ngoba abantu sebenamalungelo angcono ngemva kokuthola ubuhlali okwesikhathi eside kangaka.
Lo ngumnumzana Vusi Moses Banda umqondisi weAfrica Diaspora Forum njalo eyingcwethi ecubungula ezomthetho. Unkosikazi Nobantu Dlodlo Mbambo umongikazi odabuka eZimbabwe osebenza kwele island usele nkundla yokuxhumana labanye bakhe kanye lozulu kuFacebook lapho akhuluma khona labantu ngabhekane lakho elizweni leli lakwamanye amazwe. Unkosikazi Mbambo utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuba uphethwe kahle kwele island.
Ngibuye lapha e-island ngo-year 2020 ngibuya ngesikhathi COVID ibhahile kunzima kodwa yisi sikhathi engakhetha ukuthi ngithi relocate ngiye emazweni ngakhetha kahle kahle ukuza lapha e-island. Ukufika kwami lapha e-island ngingatsho ukuthi kwabanzima kancane nje ngoba kwakuyisikhathi zonke izinto zivaliwe but imisebenzi yami kwakumele ibonakale ngihambe emsebenzini kunzima kunjiyana ngisesaba ukuthi maybe umkhuhlane lawo ngizagcina ngiwutholile wona lo we-COVID owawuhluphile. Kodwa ngenxa ye-determination ngaflathela ngatshiya imuli yami ukuthi ngikwanise ngenelise ukuthi ngincedise imuli yami njengoba naisimo seZimbabwe sinzima. Ngaza-ke khonapha e-island kunzima kunjana ngafika ngasekla ngasebenza ngilethwe yikampani. Ikampani eyandetha lapha yangenzela konke oku-include ama-flight tickets, ama-permits, konke lama-visa.
Niphila njani khona ngapho e-Ireland?
Ekufikeni kwami lapha ngagcinwa kahle kakhulu, lakhathe sendokhu engigcinwe kahle kakhulu. Lokhu engisebenza le company eyandletha kuyona le indawo, engingakutsho yikuthi kubo bonke kumbe ngomongikazi asebefikile kuyona le indawo. Sikhuluma sixoxa nsuku lamalanga. Wonke umuntu khanya ejabulela ukusebenza kulona leli lizwe. Kukhanya kuyabajabulisa kakhulu ngoba le mali esiyitholayo iyasiphathisa, siyenelisa ukuthi sigcine lezi mbuli zethu esazichiye emuva. Siyenelise futhi njalo lokuthi lanxa sachiye izimuli, siyenelise ukubaletha kumbe ngabantwabethu kumbe ngomkethu, sibalethe sizohlala sindawonye siyimuli kuyona le indawo yase-island. Ngithanda ukubonga kakhulu uhulumende we-island ngokusamukela ngezandla ezivulekileyo, esamukela ngothando, engela bandlululo esinika wonke okumele sikuthole noma yini konke okwakhathesi ayi angilansolo konke kuhamba kahle sibili ngiyathokoza ngikholisa futhi njalo ukuthi ngibe kulona leli lizwe ngoba lona nje lilizwe elincane kodwa ilizwe lilothando labantu bakhona batshengisela uthando olukhulu kakhulu.
Unkosikazi Nobantu Dlodlo sesilugqiba lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi.